Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipu kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 4 zivandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthengisa abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalela eParliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Ikhomishini yezokhetho eZEC yethule umbiko wedelimitation ngeviki edluleyo. Idale leParliamente lingaqeda ukuhluza umbiko wedelimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe lamaqembu wonke nje ezweni epolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi baregister. Kodwa ke umsebenzi omningi usemahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutsha kwemngcele. Uma uthanda ukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufavor iqembu elibusayo. Ungathi futhi ngenxa yokubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana nokuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izano yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindelwe ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliament nangupresident.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi sizathu bani?
Isizathu silula kakhulu. Isizathu siya ekulokhu esi amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anokukhala ngakho ukuthi ize ayizimelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sekho. Izekhi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yiZANU-PF. Sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngezekhi inhlangano ezimele eyombuso, kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngeZANU-PF. Izekhi lena uma ubona imisebenzi yayo kukho konke kwenzileyo, uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona iZANU kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation. Njalo iZANU kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credential, ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla lesi ubexoxa icingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lelobudlelwano leZANU-PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group, lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinkie D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinkie D ethule idlalade lakhe elilengoma lesihloko esithi Dzimba Dzemabwe, lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo, bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lesithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni, ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kungumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculi othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile, ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi?
Wena njengomculi Dube, nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo, nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngoba kwenzela uZulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimboni asikwenzeli ilamhlanje kodwa sikwenzela le kusasa labantu. Kusasa abeze politiki bazakhumisa nomlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. Ukungakhangelwa kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi babe lezithukuthuku eziphelele boye njengezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha le abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyabenza ukuthi bazonde bengazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile nizahamba ngifike ngifake uca wami laphana kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngitungamele inkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungelambadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikhuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka owedluleyo kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale nhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe njengokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi lasithupha 16 ababotshwa last year besiyamelela NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile ngile impikitsho wethu obunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi ugcwalisiswe ngukhulumende yi-state funded education njengoba thina vele sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandelwe isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education nxa upresident wayekhulumele ukusebenzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 usesondele mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka 9 akula mntwana ozazibuzwa i-fees ababalisa banikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living wage nase silapho-ke ku-$540 iy'sebenzi zonke sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu
ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu
kwakuqala thina singamalunga e-athuzi inxusa ababayise esisebenza lapho ngabantu bakuqala abesibili abantu esibanxusayo nezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankasela i-$540 asiyifuni singababali zonke siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540 abanye esibanxusayo ngabazali lathi singababalisi ngabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni sithembisa ukuthi uyabhadala ifee futhi free education 2023 nganye not free education next year kodwa silokhu sikhubeka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu osezimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi futhi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu
lizakwenza umkhankaso lo lingaphi
sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi ngokunjalo izimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mbhikitshona lo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video besiposta ku-social media kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayevuthana kwenye indawo bayenze umbhikitshona lo bona ukuthi uhulumende uyeqayefithini
kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini
i-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4 ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalahla bakhuluma ngendaba yomholo bakhuluma nge $540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Athuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba kodwa samswela okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka yokuzalwa elitshumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda yena usadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Basakazi abahle e-Studio 7 lonke jikelele ngiyalibonga ngilibingelela ndifisela umnyaka omusha nalwesikiwe singeneki ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Kuloba oqeda kukhuluma ublema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi umnankagwa kakhanyi lo chamisa ngazangenela yeka kulalutho but manje uchiye kulenga lapha mubi khona uchiye kulenga ngazi ukuthi uthunywe embantu hambe yefunde ukukhuluma lawe kupolitiki ambona ngani kakuqambanga kuhle kazwanga ukuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nxa esole konke ozoswaye lo chamisa wathi umncane ngandla uqale wayefundela upresident ukufunda esikolo kutsholutho kaqambanga ukuthi kwenziwe njani phela ukuthi lawo chamisa ezisole lawo umnankagwa azisole lawo umgaba azisole bebuyele eburayithini obufunwa nguye. Ngiyeqengezela asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalakhi asithiyeni ukukhuluma ngogawula asithiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asiyeni nje konke ukuzinze konke kokho kusisa indawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election kwizinyanga ezilandayo seduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni siqine senzeni so madoda asiphopheni siqine senzeni so owezanu kathiye ukukhuluma nge-CCC i-CCC kathiye ukutsho ezihlupha ngezanu kasikhulumeni ukuthi siyangaphike kathesi sesigijimela ukuyewina manje nasiyani layini yokuwina sikhona sesivane sigijimekwe tshaya intambo kasibone ukuthi intambo singayitshanqa sikhulume ebantwini sathini lokho kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicabanga usmith sicabanga umgabe sicabange kathesi umnankagwa sicabanga ubala sifuna ukucabanga umuntu asicabangena unkulunkulu sihambeni phambili ke kathesi sidonsa sisiye kuqeda indima phela kathesi sokutshuta indima sisiye kupheleni lalinanziwe ukuthi nxa indima siye kupheleni inkomo leyo sesehlwe ukuchibilika sezivoxa singavoqi ke kathesi asibeni straight senzela ukuthi lanxa sisiye phutha 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbele iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo yiliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sitshiyeni ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemuva sikhuluma egugrawund wegugrawundi uvele kumi kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda. Ngiyabonga ngala mazwi
sakazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga ngasiphila inkosi sasigcinile bengicela uPaula lami kulo baba lowo ngiphendele lo baba lowo owumanayo lo uthi izanu izafana nje le lokhu zina lesozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezama okunye okutsha awula bufakazi lento ekhulumayo laba abantu akazi beke bephathilizwe yikela abantu bezama okutsha abantu behlupheka 42 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu sibabaleka elizweni bagcwele ngaphandleni ngapha bayizigebenga babulala abantu besezile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu ma kuwukuthi ngowe-MRP awuzama ukufokasa ku-MRP. Ngiyabonga msakazi
i-Studio 7 ama-Studio 7 amahle mpingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le ehlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khona thina siziboni brawami uyabona kuthiwa Mr. Lunga asho Lunga kuthiwa Musaka ya Musaka sorry Mr. Musaka lo uthi yena imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungiswe abantu abaziboni ngabona utsho ebhinga mfoto kuhlukanisa ibhinga lezi indawo yabona hamba kathesi emgoqweni lo usuka elokhuzeni e-turn off le efolosi inyama endlovu rod uzuzwedi etsholotsho uyabona uzobona ungakwesitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so yabona uhluqale amanga umnyaka uqala kati linjani ukusiqambela amanga ekuseni la
Studio 7 linjani Studio 7 hayi ingene njalo emnyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu emnyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje emnyakeni omutsha sithi Happy New Year hayi siyabonga izindaba Studio 7 siyabonga kakhulu sithi ngali hlale libambe kanjalo mpela siyabonga ya namhlanje othanda ukuphawula ngezombusazo wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho soze lube khona eZimbabwe lapha namasihlazi yathini hayi utshintsho soze lube khona ngokungakhangela iphathi lele tifuna ukukhipha izanu la ile strategy sezanu PF so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi la kufuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kufuze kube lotshintsho ngoba ungakhangelela phana o vice president o sitiringwe sindebeleni kuzani kuzani kunjalo ku TPC kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni kona phana utshintsho soze lube khona into engalicebisa ukuthi nje izibambelelana kweni party MRP Mthwakazi hayi lapho ngeke utshintsho lungaba khona ngoba lizakwansi ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u MP engwenu u councilor engwenu mase uteacher ushone into akade mfuni iqoqo MP le councilor yamkhipha yaphuma lifaka uteacher wesindebeleni konke amanesi nesipoliseni yonke into kube ngabantu bemthwakazi ye ngaphandle kwalokho hayi sizahlala sikhala sihlala sikhasi ye siyabandlula sabandlula ngoba vele kubandlula kukhona akusuze kuphele lapha eZimbabwe as long as iZANPF le TPC zihamba istatus yawo se 1979 plan le quadruple SAATPC siyabonga
sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo
siyabona okwezakala elizweni lakithi
buka kumanje abantu lawo bezanopiefu abangicabangiyo uthiwe kamanje sikhuluma kandule sikhundla ezingu-3 ehedwa kodwa intsha kayisebenzi kodwa yena ulezikhundla ezingu-3 zonke engasifundelanga engazazi konke kulaka yaziyo even i-1 into ayaziyo nje ukubulala abantu kuphela ulezikhundla ezingu-3 kodwa intsha kayisebenzi impilo bani njalo ebantwini intsha ingayenza ngcono kakhulu kulotshiwe kakhulu and lezikhundla ezizavele kumele kuqhathwe abantu bengene ezikhundleni nokuthi ukuthi yena abe bode yonke indawo and into izwisa ubuhlungu kafundanga kayazi lutho lwa umuntu lwa hayi kodwa izwisa ubuhlungu lento ezenkelezweni izwisa usizi impela kakhulu intsha kayisebenzi ifuna iphuze utshwala sebeze begcine beganga betshontsha izinto zabantu ngendlela ukuthi umsebenzi kawukho kodwa kolokhulu lawo labo gogo babambe imisebenzi ngadabuli kanti why be selfish kangaka abantu bezanupief why be selfish ngale ndlela leyi sebegugile abaphuma ezikhundleni manje abalancedo lapho bagugile baphelile abantu
lonke bantu bayithi abahle mazibabhwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalakeli ukuthi umbani umbenjani hhayi siyabonga wonke okubi lo kuhle esikuzwayo hhayi kuhle shem nje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ngu-x ivoti lakho kuphela yini lizosiza angicabangi ukuthi kutshaywa kwabantu kube betshaywa izanu kungabatshintsha ukuthi igcine ivotele izanu hayi so if bengarobhanga ekhethweni ungabonakala abantu bevotele izanu kutsho ukuthi bayithanda avotela abantu bevotele isisitimi kutsho ukuthi bayithanda abona abantu bevotele isaphu kutsho ukuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana naye i-CCC kumbe MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into ele-development iyadevelopa kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona sehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba le ziphunguka abatsha kodwa lie besanda yikho ongawenza amaqembu nala ephakama hhayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hhayi sibafisele ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedi izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa layo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo buzangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba president amathathu adlulileyo akusengcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedale lePhalamende ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kulemizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.